Kuhle lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silomama uNkosikazi Sithabile Dube ukhona ampake kwele Melika. Ningazithola njani mama khona phela khona?
Hayi sishonile Dube, ngishonile njani naye.
Hayi siyaphila kakhulu ke. Zulwandaba lamhla sixoxa ngendaba zokuthi abantwana bakhuliswa njani lapha eMelika. Siyakwazi ukuthi umntwana nxa evela ekhaya esiza lapha ucina engena lapha-ke emigoqweni ecina etshaya lezidakamizwa into ezinjalo. Nkosikazi Dube, akutshele ukuthi abantwana abanye bagcina besenzani elizweni leli nxa bevela ekhaya?
Abanye abantwana nxa befika kuleli ilizwe bafika babe ngamahlongandlebe. Uyathe uyamthinta, uyathe uyamthinta kube nzima. Ababa lihlongandlebe akwehlule kuba lokudana okukhulu ngoba zinengi izinto abazenzayo. Ikakhulu bathi nxa befika lapha besiya kuma-high school bafike babona nabangane ukuthiwa ngempela viki kuyiwa emaklabhu. Abonke abazali bayayazi iklabhu. Besike siyakhona nemaklabhu abantwana sebeya sebephambekile. Kodwa-ke ungatshaya phansi ngesisinde. Hayi kuyalunga. Okunzima kuphela kuleli lizwe ukuthi umntwana ungeke umbeke isandla, ungeke umfake ishwazi ngoba uyasuka aye emapholiseni ukubatshengisa kuphela imvivinya. Lanxa angazidweba ngogodo linalilula endlini, nguwe ususecaleni. Mina-ke okwami ngahamba ngomkhuleko, ngahamba naye esontweni, ngamdosa ekuseni eninantambama. Kodwa hhayi ngiyeke ngisho ukuthi ngabona okumangalisayo, njalo ngeke ngisho ukuthi kakuzangibe le nto engamkhuza kuyo. Zazikhona engimkhuza kuzo, kodwa kuphana kube le nto eyamangalisayo ukuthi ngaphose ngahlaba umkhosi.
Ye, siyabona khonokho-ke okukhulumayo ukuthi kunzima kakhulu ukufaka umntwana isandla, kodwa-ke siyakwazi ukuthi phela umntwana nxa ungasamenzanga njalo kuyahlupha. Pho-ke umzali ugcine esenzayo?
Uyama ngomlomo, ngiyakwazi ukuthi kuyahlupha. Kwelakithi kakuhluphi. Bakhona abanye abazimiselayo ukuthi bakhulume namapholisa, kodwa-ke phela kweleli kuleli ungavele ube necala. Kubhalwe phansi usiyathe lanxa udinga umsebenzi sebekhangela lokuthi yinkangela yokuthi bakhangele ukuthi ngasemva ulani behlolisisa bangathola kuphela ababuli nokuthi kwahamba njani kusekuvalela khonokho.
Singathi sizakuthiwa-ke kulabazali abaningi sibili abadabuka kwale Zimbabwe abacina bebhekane lo hlupho lolu, pho-ke bacina besiya kubani ukuze bethole uncedo ngabantu babo?
Uyahamba kuwo emapholiseni, ingxenye liyethiwa ikhansela ukuthi likhansele. Esikhathini uthi uyahamba uya kukhanseli, nxa umntwana ese-over 18 bamtshela ukuthi hhayi seyi-adult. Emnyethweni ngoku kubuye uyeke ukuvuma ukuthi nxa eyi-adult umntanakho angene ithwarha. Ekhaya ungumntwana, esimpilo ngumntwana uzuyekufa ebazalini. Uyabe kukhuza uzithobe, uzithinte, ulalele.
Lapha-ke kuyahlupha sibili ngempela, akunjalo?
Kuyahlupha. Yasitha sibili.
Nxa ungathi-ke unganika abanye abazali imfundiso yokuthi baphathe njani udaba olunje, akubatshele sibili ukuthi kumele benzeni?
Ukuphatha udaba lolu olokuthi abantwana bangangeni bayesetshahini babenze ngamahlokandlebe, yekela ukuthi wena nxa ufika lapha lawe njengomzali uthathe ezinye izinto ozibona kwabanye abazali lapha. Mana ngesimo owavela ngaso ekhaya, mana ngohambo wavela ngalo ekhaya, ukwenzela ukuthi umntwana abone ukuthi umama lanxa engikhuza naye lokho khona phana esimeni sakithi. Njalo nxa ukhuza umntwana akumelanga umtshengisele ukwesaba, kumele umtshengisele ukuthi ungumzali, umkhangele enhlamvu zamehlo nxa ukhuluma naye. Yebo angakwehlula, kodwa lapho ahamba khona uyakwathi umama umtshelile. Nxa njalo songani kuba nzima kakhulu, tshela omunye owakini, abalapha baphonge ukutshela ukuthi umyekeli, hamba kukhanseling, hamba kubani. Kodwa-ke nxa ungasuza abakini abaseduzane kulungile. Njalo nxa ubambane lensonto kuba lula, uyahamba kumfundisi liyekhuluma naye umntwana limthobe.
Siyabonga kakhulu-ke Nkosikazi Dube. Ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi ngibonge umama uSithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe ukhona ngapha-ke kwele Melika. Ungathilela kusasa Nkosikazi Dube.
Ngiyabonga baba Dube.
Hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Themba uGibbs Dube, lilale.